ngasikhangela ukhetho lonke eZimbabwe sokudle ngathi indlela inhlala yenze ukusebenzisa uDlame kusukela ibandla kushaya kuza ngiphezulu sokwacina kusiba iculture khona lokho ukuthi uma kusiba lokhetho abantu bacina sebesebenzisa uDlakela sokebe kumqoka ukubana sizame ukukhulisa iculture kumbe ukwenza okuqakathekisa ukukhetha abantu abalohlonzi ngendlela ehlelekileyo ngendlela elokuthula. Asonto nje sithola ku-MDC ngikhulumile ukuthi yaqalisa nje kuzanu isiyi-culture nje nxa sikhangela eZimbabwe ukuthi vele nxa kusiba lokhetha kuba lokungaphathani kuhle kuba lodlakela kuba lokuthethisana uma abantu bengavumelani ngombono abantu sebebizana ngamagama aqatha ugcine sokusetshenziswa izibhakela kulokuthi kusetshenziswe umcabango.
Singathi-ke nxa kusenzakala khonokho kubandla le-MDC kuyabe sokusijoni nxa sikhangela ibandla leli njengoba lona liyilo elidinga ukuthi kube lokukhululeka kwele Zimbabwe.
Ye kuyabe kuqakathekile ukuthi befake indlela zokukhipha khona lokhu okuqala maybe nxa kusiba lokhetho kube lama-independent institutions abekhala ukhetho lunalolu. Okwesibili nxa kulomuntu osebenzisa uDlame bebumbe singathi ngama-independent committees okukhangelisisa abantu abasebenzisa uDlame lokuthi why besebenzisa uDlame nxa kusenza abanye bebajezise ukuze bakhulise i-culture nje yokuhlanipha i-culture ye-democracy ngoba i-problem yokuthi labo bengabusa kuyagcina sokusiba le problem yonagcina sebefanana lezanu ngoba i-culture nale yi-culture yezanu vele.
Siyabona-ke ukuthi kulabantu abakhethwayo nje ukuthi bazongena babe inkokheli ye-MDC kodwa-ke kungani kuya ngasifudlana nxa sikhangela abantu besintwini balutshwani kakhulu abakhangelelwe ukuthi bazangena ku-national executive ye-MDC kwenziwa kwini khonokho?
Yikho thina sikhangele udaba le-devolution ngoba lokhu ukukhethana kukhona ikakhulu kumaphathi la amakhulu abantu abaningi abasuka ngapha emathebeleland abasatholi izikhundla ezinkulu bagcina bengo-deputy kumbe o-assistant. Vele ilizwe leZimbabwe nxa sikhangela nje izinto eziningi zenzakala njalo ukuthi abantu abavela emathebeleland bagcine besiba ngo-vice president basuke bebebalutshwana nxa sikhangela ubukhokheli bama-political parties amaningi. Kumele sikulwise khona lokho yonke indawo ukubana thina wono second class citizens nxa besiphatha njengama-second class citizens bathi asongxenye yini yelizwe yini leZimbabwe na. Nxa kunjalo hhayi sokungokunye lokho
ye kodwa khona
kuqakathekile ukuthi kebe kuqakathekile ukuthi abantu bemathebeleni baqunyelwe ngoba bazagcina bequmile nxa bengaqunyelwanga.
Ujohn khonapho-ke Nkomo,
hhayi sibona kuqakathekile kebe kuqakathekile ukuthi abantu bephathe ngendlela enjani elingeneyo. Abantu bengaphathwa ngani asongxenye yelizwe bazagcina benjani beziqumela labo ngoba sebebona zani asongxenye yani yelizwe langakhona.